213-25 wakungama senator abanye bengama members e National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama members eParliament asekhichiwe eParliament asexotshiwe ngokurikholwa. Siyafika ku mbona ngani siku around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku 40 ngalaba abangu 6 abakhichiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu 113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedele eParliament angu 73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha kodwa mbonani kule sokusele about 73 ama members of parliament ayiwo aseParliament kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edalele eParliament labanye sizwa kuthiwa baya kubandla lezanu PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho ngiwuphendule ngendlela ezimbili. Ngokuthi okwakuqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kutshoni ebandleni. Okwakuqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu yokuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo, yikho bezasebenzisa konke okwe state, ama instruments awe state wonke nje poste abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona. Kungangcono kusale OTTC ababo ababe bathi laba ngabantu bethu, leyi opposition yet i-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela emadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona lasePhalamende ukuthi leli bandla kalichabalali ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliament kwama members kwaqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe eqinise sithi ke asafuni kuba kule opposition, sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesi sikhwama iMDC Alliance esithola ezivela kuma members of parliament, bese kusukwa ke khonapho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali yeMDC Alliance layo yakhishwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidiliki? Hhayi, kabakwanelisanga khona lokho.